sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So ukuhlaba lokumbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngabambi igcwale le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCovid ngoNovember last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCovid, ubuhlungu bangikhona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Kuhlatshwa intatheli zindaba ezimbalwa.
Lokhu yikucatha nomunye ukuthi umhadi uzayinile uphumele esihlalini esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingeni, kambe ngumhadi yedwa yini uthiwe engalaye.
Ukwehla esihlalweni kube ngumsekeli kamongameli welizwe izolo uMnumzana Kembo Muhadi sokuthiye uZulu lengcwethi yezicubungula ezombusazwe sithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Abanini kampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba okuthi bathole indlela yokuboleka imali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Intatheli zindaba ezimbalwa zibonakale lazo zihlatshwa. Intatheli zindaba lezi ezihlatshiweyo zithi ziyajabula ngoba ziza kwenelisa ukwehlisa amathuba okuqinelwa yigciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UTanaka Mrerwa oyintatheli zindaba esebenzela inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli zindaba yakobulawayo u-Abigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe i-vaccine le-COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala exhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxasting story. So ukuhlaba lokhu ngibona ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho ukuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCovid ngoNovember last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCovid, ubuhlungu bangikhona.
UDokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media. Ziyo lokulalela abakhuluma bangakwaziyo, amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines. Ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze i-vaccine yethu abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli zindaba ababuyile uzovaccinatewa. So lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa. Njalo bevaccinatewa bebesibakhumbuza abempila kahle, kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline workers anjenga intatheli izindaba kuqhakathekile ngoba kusitshengisa thina ukuthi labo sebeza reporter ngevaccine ngendlela eyiyo iqiniso. Siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kumunicipality wakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, uDokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6600 kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga i-28 days. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi. Idale laphezulu elezanu PFL Politburo liyahlangana kusasa lapho elikhangelelwe ukuphatha lolu daba kabanzi. Kodwa isinqumo sokuba ngubani ongakhethwa kuleso sikhundla sisezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ithi uMnangagwa akasoze amxotshe ebandleni uMohadi kodwa ulakho ukumnika isikhundla. Abanye njalo ngabathi uMnangagwa ulakho ukuphuza ukusho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaMohadi amelele umhlangano omkhulu oweCongress oka-2022 akhethe ozathatha isikhundla lesi. Isisekelo sombuso esebandla leZANU-PF sithi ibandla leli kumele libe labasekeli ababili abakhethwa kuhambelana lomanyano e-Intercourt bekhethwa ngumongameli webandla. Nxa isisekelo sebandla leli singaguqulwanga, uMnangagwa kumele akhethe umuntu owaye ku-PF ZAPU lona eliyabambana leZANU ngo-1987 phansi kwesivumelwano seUnita Court. Umnumzana Steven Sibanda, ingcitshi ecululeka ezombusazwe uthi inguquko eyenzakala kuZANU-PF ngo-2017 isiguqule indlela abantu abakhethwa ngayo ezikhundleni.
Uma sikhangele umsekeli kamongameli welizwe uKembo Mohadi ubesuka kuZAPU, so sokutsho ubana isikhundle sesivukile kuhulumende ngesemimba yeZAPU. So silabo baba Simon Khamoyo, silayo baba uBethi Mpofu, njalo silayo baba uChingadube. So ngabanye ke abantu ngabakhangelela ukubana yibo abazakhethwa ukubana bareplace owade ngumsekeli kamongameli welizwe uComrade Kembo Mohadi.
Enye njalo ingcwethi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Alfius Mapuranga kulombono owehlukile lukaSibanda.
Nguye uzakuba akwanisi ukuthi nxa bangasebenzisi ukwenza kwabo ukuthi bathatha umuntu ovela ubutho. Ngibone uPhilip Valerius Banda nguye ngani bazamuretayisa bahle bamfake futhi ku-vice president. Lokho kuzakuba kuyenzelwa futhi ukuthi akasoze ayenze enye into ngokuyabe sephansi kuka-Emmerson Mnangagwa. Umpofu lokhaya moyo amboni ukuthi bangakhwanisi ukuthi baye khona.
Ngaphandle kukamoyo lwesibanda, abanye njalo baphosela amanye amabizo anjengomnumzana uBethi Mpofu lomnumzana Chingadube. Umnumzana Henry Chigodo isakhamuzi seHarare omunye wababona angani uDube angaba lethuba.
Mina ngicabanga ukuthi singafaka uChinga lapho kusuke khona umnumzana uMohadi ongcono la. Labo Matema, labo Khamoyo, Valerio, ngibona ngazathi ngabantu abangagcina besiphambanisa ela kusasa. Umdala uchinga ungcono ngoba umuntu ongani osekhulile laye i-corruption engayenza kancane ngoba umuntu owayenza i-corruption laye kudala. So hayi, siyamcela ukuthi nxa engakwanisa ukungena kanje njalo ingqondo yakhe njengomuntu owaye government le kamgabe engakwanisa ukuyenza ukuthi lazi izinto zikwanisa ukuthi abantu bexabane phezulu kona ngale. So hayi, kangeni ujinge nalo singakuthi.
Kodwa abanye njalo bathi kulabantu abaningi umnankagwa angakhetha khona ukugoqela umnumzana Ken Mathema ngoba wayekuviyole Zipra njalo wasebenza phansi kukamuyi uDr Joshua Nkomo njalo uba ngumphathintambo wendaba zasekhaya owyisikhundla esake saba lomuhadi lomuyi umnumzana John Nkomo. Kodwa bebandla lezaphu elibunjwa yilabo abaphuma kuZANU-PF kumanyana we-Intercourt bekhokhelwa ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabalani lokwenzakala kuZANU-PF. Ukufakaza isikhulumeli saleli bandla umnumzana Iphithule Maphosa.
Sokudlule iminyaka engu-11 okwamanje sibanga owes-12 since ibandla lezaphu laphuma ku-Intercourt okuyinto eyenzakala ngo-2009. So ngalokho asila sabelo ekubeni ubani othathe isikhundla bani ebandleni leZANU-PF njoba singasoma lunga eZANU-PF izaphu libandlela izimele lodwa.
Umnumzana Dafaza Mgwadi isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi umhlangano wabo wakusasa awulandi lesikhundla esishiwo nguMohadi.
Yes, I can confirm that
ngiyatsho ukuba iqula lebandla elepolitbull liyahlangana kusasa mhla ka-3 kumbimbili ngumhlangano wansuku zonke nje.
Abanye ababekuzaphu abacatshengelwa ukuba bangakhethwa ukuthatha isikhundla lesi baguqela unkosikazi Judith Ncube ongumphathintambo obona ngebulawayo owayengumphathintambo we-Matshaland West umnumzana Ambrose Mtiniri. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. UMohadi uchiye isikhundla ngokuya ngeka kukhulu ngemva kokuba kuphume impiko yokuthandana kwakhe labesifazana abaningi abagoqela abendileyo abasebenzela eofisini yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje sokuvele impiko ethi obengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi wachiya isikhundla sakhe ngeviki edluleyo hatshi izolo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Kodwa lokhu kubangele abazi ngezomthetho bathi uMohadi engaba wephula umthetho ngokuhlala esikhundleni okweviki yena esesichile. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Lovemore Maduku ongumkhokheli njalo webandla le-NCA uthi umthetho othi kumele umsekeli kamongameli welizwe asuke esikhundleni kungakedluli amahola ngamachumi lambili lane ayisiwo osebenza okwakathesi ngoba isisekelo sombuso asikaqali ukusebenzisa inhlamvu zemthetho ezafakelwayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lolu daba ngolomndeni lanxa kusobala ukuthi uMohadi waxotshwa kazange aziphumele ngokuthanda kwakhe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokhu ikucatsha ngomunye ukuthi uMohadi urizayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njoba sichilo sathi impi yomdeni ayingenwa, kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uchiwenga laye ulohlupho lemuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukurizayina uma besithi ubaba uMohadi urizayinile? Kungenani thina be-MDC esithungamela ngubaba u-Advocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe mburizayinile mbuyabusa akula additional value kithi ngoba vele kumbe ungu-VP mbe urizayinile mbuxotshiwe akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho Mahlabe Zulu, sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues. Sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu ba bamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke. Ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo, sifundo bani singasithola?
Into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamaZulu, nangu umuhadi secotshiwe esiembusweni. Kanti nabe kuthiwa ngumbuso odike umbuso oqondileyo wabantu, ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba iofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fansi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le running mate, lokho kuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZanu-PF ayikufuni. Ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu upresident engasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngomdumo we-Zim Dancehall u-Soldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Kwesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Lokhu ukhula umsindo ukukhuthaza ukubana usiba lukhulu wesabelo seNew York umnumzana Andrew Cuomo ehle esihlalweni ngemva kokuphuma kombiko ukuthi sokulomunye owesifazane oba ngowesithathu othi wahlukunyezwa kwezocansi nguCuomo. Umthethondaba usuvumile ukusiwa kwele Japan kwezizalwane ezimbili zeMelika ezinakanela ukubana zancedisa owayengumgcini sihlalo wenkampani elungisa izimota e-Nissan uCarlos Ghosn ukuba abalekele icala ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyo ngomnyaka ka-2019. Ababili laba babikwa kungubaba lendodana yakhe asebeza kuyathonisiswa emthethwandaba wakwele Japan ngaleli cala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezibhalise ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine ebulenjini zizibone sezibhekane le nkinga ngemva kokuba sokufunyenwe ukuba indlela ezibhalise ngayo ekhasini elekolitshini le-University of Texas belingaqondanga ukubangele indwendwe ezinde kakhulu zabakade bemelele ukuhlatshwa. Iziphathamandla kade zibona ngalolu hlelo zihle zamisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ngalelo langa baphindiselwa emakhaya. Amantombazana angamakhulu edlula amathathu kwele Nigeria athunje ngabalwa becatsha abedlulisa amalawulo esigabeni esiminyakatho ngokuya ngentshonalanga yelizwe esezansi. Bakhululwe njalo okwamanje basahlolwa ngabezempilakahle andubana baphindele emilini zabo. Umphekeli webandla eliphikisayo kwele Niger owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe uHama Amadou ucine evalelwa ngemva kokubuzisiswa okwensuku ezintathu ngecala lakhe lokuphatheka ekuchotshozeleni udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe.
Ukusi ukusilela kwemali elizweni kakhulu eyakwamanye amazwe kubikwa sokudalela osomabhizimusi ubunzima bokuswela imali yokubhadalela indleko zokuthi amankampani aqhubeke esebenza. Abanini inkampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba ukuthi bathole indlela yokuyaboleka imali yakwamanye amazwe emabhanga agoqela lawo kwamanye amazwe besekelwa libhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lamakampani lithi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kubangela ukuthi amabhizimusi abo engathuthuki. Kodwa usibalukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank, uDokotela John Mangujka, uthi uhlelo lomkambo wokuthengisa imali yilo olungcono ekulungisiseni udubo lwemali olubhekane lamakampani. Abamabhizimisi laba bakhala ngokuthi umkambo we-Foreign Currency Auction Trading System awusebenzi kuhle, ngakho balutshwana abathola imali le kuthi abayitholayo bathi iyaphuza ukufika kibo. Umnumzana Leonard Moyo, omunye wabosomabhizimusi bakobulawayo, upha umbono wakhe ngafisa ukuthi uhulumende akwenze ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende kasinike ilungelo lokuthi siboleke imali phandle kwelizwe, njalo esivumele ukuthi sibhenke phandle kwelizwe, ngoba lapho kubhenke elizweni sesehlulekile. Ukubhenke elizweni uyabhenka imali kayitholi, ungaze ubhenke kuyi-foreign currency awuyitholi. So uhulumende kasinike amalungelo ethu ukuthi sizibhenkele imali phandle kwelizwe, esinike ithuba lokuthi siqalise ukuthi sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni, sihambe siyobhenka sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni. Ngenye indlela engavusa ilizwe ngendlela engasozikhatha.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, elilunga njalo lomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union, laye upha umbono wakhe ngemali yakwamanye amazwe.
Khanya ungathi kulomqondo wokuthi ama-banks avunyelwe ukuthi aboleke imali outside Zimbabwe, kuyindlela yokuthi ingxenye kuncedisa ukuthi le imali emzini ibe khona ku-circulation. Siyakukhola ukuthi njengelizwe sile bank enkulu, i-Reserve Bank of Zimbabwe, ekhangela ukuthi kube yiyo eletha izimali kuthi amabhenki la amanye nxa esefuna le imali emzini ukuthi ayi-forex, kukhangela ukuthi bona kube yiyo esenika ama-banks leyo mali. But ngasobuya umqondo nje kushithi kusegcikeni ukuthi silo hulumende osevuma ukuthi usehlulekile ukubana.
Umnumzana Ambrose Sibindi wengeze ethi inkinga ziningi ekudingeni ukwebolekwa imali ngamabhanga.
I-collateral liyana ukuthi isiqiniso sokuthi ama-banks leyo mali bazayibisela iyabe isivela ngoba sihlama ama-banks belesazi ukuthi a-local esingathi ngakhona apha kuphela ngekho ndawo. Kodwa ke eZimbabwe ukuthi ungananzelela vele siphila ngokuthi okwethu yizaba nje ukuthi abesizama, yiyo into esihluphayo. Asilandele siyibamba sihle siyibambe sithi sesiyibambile ukuthi le izasebenza, okuningi kufanisela nje ukuthi engxenye lapha engxenye lapha engxenye lapha. Kodwa ke nxa sesiyasule eqinisweni bekufanele ukuthi i-Reserve Bank kube yelo mlando ukuthi ilethe i-foreign currency elizweni. Njalo okunye kuzananzeka kulabanye ama-banks kulabantu abasingathi kulokuganga okungathi i-corruption. Kungaba njalo engxenye futhi kuzaletha amanye amapitsha amanye ezinye inhlupho abantu sebeganga.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi imali iphiwa abantu abalamakampani abhalisiweyo, hathi abaphila ngokuthengisa.
Babe lama nostro accounts bank abakwazi ukuthola imali yabo ebank USD. But engikwaziyo i-facility leyokhona for this allocation is meant for ma-companies that are registered. Nxa yekho registered then you can't access that.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Effort Ncube uthi kudingakala ukuthi amabhizimusi abe yiwo aba lenhlelo zokuthi imali le itholakale.
Kunzima ukuthi foreign currency itholakale kuzolo nxa ngabe umkhonomi ungayikhiqizi leyo mali. Idingakala ukuthi industry ibe yiyo eyakhayo leyo mali. Ayikho enye indlela yokuthi foreign currency ize ifinyelele ebantwini bonke ngaphandle kokuthi i-economy ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo, kuthengiswe impahla ezisuka eZimbabwe ziye kwamanye amazwe eziye buya le mali. Nxa ngabe sisamukela konke okuvela kwezinye indawo singathengiseli izinto kwamanye amazwe okuthiwa yiku-exporta, sector ngeke sibe le mali engakwazi ukufinyelela ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo okwenza ubone iphelela ku industry ngayo kwabanye kungoba iyashota
abamabhizimisi baveza imbono etshiyeneyo ngamaqhinga angathuthukisa amabhizimisi lokuthuthukisa umnotho welizwe Abanye bathi sebesehluleka ukuqhubeka ngomsebenzi ngoba imali abayitholayo kuhulumende incane kakhulu njalo bayaphuza ukuyiphiwa bethi kungaba nganeno nxa bengavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe anjengabo Africa Export Import Bank lamanye Ngimele Studio 7 yokubulawayo ngingubathabile masuku
Uhulumende uthi izikolo zizavulwa mhla ka 15 kuyona le inyanga lokhu kuphume emhlanganweni wedale le cabinet oyenzwe namuhla eHarare kunjalo nje ukuvulwa kwelizwe ngoba kwekethiswe imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le coronavirus lokunakuhle kwezulu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe kodwa abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bathi kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho ngoba bengelamali yokwenza umsebenzi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngempela sonto ukuthi ukuvulwa kwelizwe kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke lentengo yempahla emqoka ezidolo yehle kancane Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutjera utshele Studio 7 ukuthi lanxa ukuvulwa kwelizwe kuzaletha ububelo imithetho elawula ezamabhizimusi izaqhubeka isenza kube nzima ukuvuselela umnotho welizwe
Ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale uvuka njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders evaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le South Africa lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa so kuzanceda ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le South Africa kuqalisa ukuthi unceda ukuthi economy ivule kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama policies awe economy yethu ukuthi umele lawo alungiswe ukuze economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esikhangelele yona
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe enqase livuliwe bona bengelamali
ngokubona kwami kuzaba nzima sibele ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona ungasenani ukuthi bekule lockdown so aloba uhulumende angenela abanike imali eyokuthi bancedakale amanye amabhizinesi ngibona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital eyokuthi baqhubeke besebenza
umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili namhla kobulawayo okuhlatshwe kona intatheli izindaba ukwehla esihlalweni kwabe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo sokudale umbuzo othi ngubani ozathatha isikhundla sakhe silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.